soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga lifuka njani silukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ngolwesihlanu mhlazi ku 17 hlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi abasekeli balo sebethwaliswe nzima ngabasekeli be-ZANU-PF endaweni ezihlukeneyo zelizwe, ngitsho lasemathebhelelendo okuvame ukuba nganeno kwezodlame lwezombusazwe.
Uvuvuke umzimba wonke, utshaywe kabi kakhulu, sehambile sikele ubukhokheli bethu obuselufana ukuthi buhambe laye esibhedlela, buhambe laye emapholiseni.
Imicimbi yokunanza ilanga labasakhulayo ele Day of the African Child ikhangelelwe ukwenziwa kusasa endaweni ezihlukeneyo zelizwe.
Kathi thina ilizwe lalikhalelwa ngabadala bethu, ilizwe eselikhalisa thina.
Agambe ukungasavumeli ukuthumela imali nge-akhawunti yebhanga okwenziwe yinkampani ye-World Remit kungakutshengisana.
Ngokubona kwami inyathelo le-World Remit litshengisa ukuthi i-service leyo eyokuthumezela abantu izimali kuma-akhawunti ibingasebenzi kangaka.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ivandla le-CCC lithi abasekeli balo sebethwaliswe nzima ngabasekeli be-ZANU-PF endaweni ezithiyeneyo zelizwe, ngitsho lasemathebheleland. Leli bandla lithi kulomsekeli walo othunjwe ngabasekeli bebandla elibusayo besebenza labacuphi elupane ngolwesithathu bamtshaya walimala kakubi. Isehlakalo lesi senzakala ukufuthelana kwezombusazwe sokufike kuzinga elibi elizweni jikelele kulandela ukubulawa kwelunga le-CCC uNkosazana Mo Blessing Ali ngocatshangelwa ukuthi ngumsekeli we-ZANU-PF uMnumzana Pius Jamba eBeatrice eduze leHarare, yena oze wabotshwa izolo. Ibandla le-CCC lithi njalo omunye umsekeli walo uMnumzana Edison Chinembiri ubulewe laye ngabanakakelwa ukuthi ngabe-ZANU-PF ezengeza ngolwesibili. Kodwa abebandla elibusayo bayakulandula lokhu besithi abe-CCC yibo abenza lolu dlakela. UNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomeli weBinga North edalele ePhalamende njalo engumgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland North, uMnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Kulamatengo athize abalamabizo esemvele esesiwazi abayibo ababonakale ngathi amaviki amalutshwana adlile bemisana lomsekeli wethu lobemazisa ukuthi yena akufuzanga egqoke isembatho sethu eseyelo esetriple C bamkhiphisa iyembe yakhe. Namuhla izolo mtambama bamthethe bamfaka phakathina kwemota bahamba naye phakathina kwebhusi bafika bamtshaya bachiya bemlimazile bamdapha khonapho. Yeso kathesi-ke osokwenzakele ukuthi sisuke sabakwazi lapha khona amalungethu ahamba ayamthatha athe mthethe ahamba la endlini afaka njalo le-riporti emapholiseni. Kodwa esesikubona ukuthi into asebefuna ukuyiqalisa laba bantu abe-ZANU-P F emathebeleni North sebefuna ukuthi singasahlali munye lamunye ezindlini zakhe. Sokufuza ukuthi omunye lomunye ehlale elabanye abamlindileyo. Sokufuza ukuthi sibuthane sibe ngamaqembu abantu abazazivikela ngoba ukhanya ngani sebesithanda munye ngamunye befuna ukusethusela besenzela ukuthi mhlawumbe singasazilungiselela ukuthi sithathe leli lizwe ngomnyaka ozayo.
liyabe liyathatha manyathelo bani ngoba izano iyakulandula ukuthi ngamalunga ayo amemethekisa udlakela bathi yine lichaya abantu lizelachisa izindlu zabantu eshitungwisa.
Angisoze ngakhuluma kakhulu ngokwesitungwisa lalokho okwenzakale esitungwisa, ngakhuluma ngalokho okwenzakale lupani phakathina kwe-Matabeleland North. Lujaha onguye othunjwe wahamba wachaya wadantshwa ngaphakathina kweGhana, akala muntu ake wamchaya, akala muntu ake wahluphana naye, ngumuntu nje ozisekelela ibandla lakhe, obonakale egqoke isembatho sebandla lakhe. Akala muntu okuthiwa khona uke walwa naye, ngiyakwazi ukuthi ngabe kuthiwa ngiyoqala umsindo waluba sikhuluma ngokuthi yena ngabe usesitokisini, kodwa kathesi sikhuluma ngokuthi yena nguye osehamba ukuya reporter, sesiyamelela ke amapholisi ukuthi ayenze njani. So kayisikho okwethu emathebeleni note asaziwa ngomsindo, asaziwa ngokulwa, asaziwa ngodlaka. Kodwa lokhu osokuqalisile-ke esesiyakwenza ukuthi siyakuba le meeting yamaviki amalanga amabili amathathu alandelayo ukuthi sihlanganise abantu bethu iprovinsi yonke, sasinanzelele ukuthi yikho osokusenzakala ukwenzela ukuthi lathi sihlale silimukile, ngoba soze savumele ukuthi besilandelele behambe besichaya lapho esevesi khona khona.
Ulimale okunganani umsekeli wenu welupane lo, njalo uhambe wayamangala yini emapholiseni?
Uvuvuke umzimba wonke, uchaywe kabi kakhulu. Sehambile sikele ubukhokheli bethu obuselupane ukuthi buhambe laye esibhedlela, buhambe laye emapholiseni ukwenzela ukuthi angafika emapholiseni besiya esibhedlela.
Lo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, ummeli weBhinga North edale lephalamende, njalo engumgcinisihlalo webandla le-CCC esigabeni seMatabeleland North, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseBhinga. Abatsha beZimbabwe sebeveze imibono yabo ehlukeneyo ngelanga likaJune 16 elinanzwa ngamanye amazwe njengelanga lokuqakathekisa abatsha. Lanxa leli langa belinanzwa ngolwesine eZimbabwe, kuza kuba le micimbi etshiyeneyo eyokunanza leli langa kusasa. U-Anastasia Ndlovu we-Studio 7 ubhodabhode kobulawayo wasiqoqela udaba olulandelayo.
Inhlelo zokubuthana abantu benanza usuku lwe-Day of the African Child zihlelwe ukwenziwa ngempelansonto. Iningi labasakhulayo baseZimbabwe bakhala ngokuthi babhekane lenkinga ezehlukeneyo ezigoqela ukuswela imisebenzi, imali, ukuqansa kwembadalo yemfundo lokusilela kwakho konke okungenza babe lempilo engcono. Osakhulayo olwela amalungelo oluntu unkosazana Nozipho Moyo uthi sekuyisikhathi sokuthi basukume babonise inkokheli ukuba abathokozi ngempilo abayiphilayo.
Kwakhathesi nxa sesilokhu sesibuyela sikhangelela ngaleli, umbuzo okhona ukuthi ontanga benzani.
Osakhulayo uMandla Chuma ohlala emzini weMagwegwe kobulawayo,
abasinanzelela ukubana emuva le amalungelo abantwana kumbe abantu abamnyama abengaqakathekiswa. Sikhangelele lo khetho lolu oluzayo, sikhuthaza abantwana abaleminyaka engabe sifika 18 ukubana bayebhalisa ukubana bavote ukuze babe lokwenza ngendlela ilizwe labo elibuswa ngayo nokuba amalungelo abo ahlonitshwe.
Obona ngokuqoqwa kwenhlelo kubandla eliphikisayo ele-CCC, uKelvin Moyo uchasisa ngenhlelo zebandla lakhe zokunanza ilanga le-International Day of the African Child.
So, uhlelo lolu esasilalo ngeSaturday enketha luhlelo olwabe lu-under i-theme ethi yona Youth Participation Key in Giving Full Effect and Meaning to the Liberation Dream. Sithi thina
ilizwe lalikhalelwa ngabadala bethu ilizwe eselikhalisa thina ongasikho owahambela abadala bethu empini ilizwe lethu selisehlisile njengabontanga sesigijimele entweni zama-drugs sesigijimele etshwaleni sesigijimela ekuzithwaleni teenage pregnancy sesigijimela emacaleni ngenxa yokuthi i-liberation dream leyana ayigcwalisisekanga
obona ngezokhetho kobulawayo kucommission eZimbabwe Electoral Commission unkosikazi Sithembile Khuphe laye ukhuthaza abatsha ukuba bangadlalisi ithuba lokubhalisela ukuvota abatsha beZimbabwe bathi baphila nzima ngoba nabazali babo besenkingeni kulandela ukumamanzonzo kwesimo sezomnotho elizweni indikimba yalonyaka yokunanza lolu suku olwe International Day of the African Child ithi eliminating harmful practices affecting children's progress and policy and practices since 2013 Uthi ngomgqibelo enketha hall abatsha bathi bayananza ilanga labo ngendikimba ethi youth participation key in giving full effect and meaning to the liberation dream Ngimele umsakazo we studio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Agambe ukungasavumeli ukuthumela imali evela emazweni isiya ku-account yebhanga yomuntu oseZimbabwe okwenziwe yenkampani yeWorld Remit kungakutshengisani. Linkampani yazise ngomvulo ukuthi isimise lolu hlelo kodwa abantu bengaqhubeka bethumelana imali ezathathwa ingangenanga ku-account. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecobungula ezenotho umnumzana Masimba Kujera.
Ngokubona kwami inyathelo le World Remit litshengisa ukuthi i-service leyo eyokuthumezela abantu izimali kuma-accounts ibingasebenzi kangaka kutsho ukuthi sebeyikhipha ngoba kukhanya njengani ibiyi-service abayibhadalelayo kodwa ingasebenzi kakhulu bengabantu abaluthwane abasebenzisa i-service leyo eyokuthi izimali zingene direct u-account.
Bona bebevele bebaningi yini abantu abasebenzisa indlela yona le eyokuthunyezelwa emabhanga kuma-accounts?
Kule ndaba ezimbili lapha, oqala ngathi abantu baluthwane kakhulu lapha eZimbabwe abalawo ama nostro account. Okwesibili, abantu abalathemba ku banking sector, abantu balapha eZimbabwe abalathemba ku banking sector ukuthi bagcine izimali zabo kuma nostro accounts. So even abantu abalama nostro accounts abagcina izimali zabo okwesikhathi esiningi ku nostro account iyangena ihle iphume futhi. So ngenxa yalokho ukuthi izimali ziyazingena ziphume futhi njalo akulabantu abaningi abalama nostro account ikakhulu esingathi abareceive izimali lezi nxa sikhangela ukuthi abantu yibantu abanjani abareceive imali eze-World Remit uzananzela ukuthi ibiyi-service engasebenzi kakhulu. So ngenxa yalokho bekusenza ukuthi abe-World Remit umbone ukuthi balahlekelwe izimali bebhadalele i-service engasebenziyo abagcini izimali kwa-account njalo imali ingangena kwa-account nxa usuyi-withdraw iyaphuma isinluthwane futhi bayathatha ama-service charges. So into ezinjengalezo zenza ukuthi abantu bengafuni ukuthi izimali zingene kuma-nostro account.
Manje nxa ukhangele ubona ungani inyathelo lonaleli elithethwe i-World Remit lizakwenza na ukuthi abanye abafuna ukuthi bazovusa amabhizinisi eZimbabwe bakuthathe njengesibonelo sokuthi akusebenzeki?
Hayi, ngokubona kwami akusitshengisi okuningi kakhulu ngoba nxa sikhangele sizabona ukuthi i-service lane njengichilo ngaphambilini ukuthi ibisetshenziswa ngabantu abalutshwane kakhulu ukuthi nxa kuyukuthi siqathanisa labantu abayenza ama cash pickup, i-cash pickup iyasetshenziswa ngabantu abaningi. So bona njengane bayayivala nje i-service ngoba iyabe ingasebenzi kakhulu. Njalo ngakhangela i-World Remit, izimali ezibuya zilutshwane kakhulu ezokuthi abaningi abasenza i-World Remit ngama-individuals. Ama-companies ngibona njengani malutshwane angasensi i-World Remit ukuthi bazuze izimali zabo. So ngenxa yalokhu ngibona njengani awusitshengisi lutho sibile ukuthi i-business environment yethu injani lapha eZimbabwe. Kodwa esingakutsho yikuthi abantu balapha eZimbabwe abasela themba ku-banking system, ikakhulu nxa sikhangela ukuthi sekwenza ukuthi imali yalapha eZimbabwe izimdola iwe kakhulu ngoba usela themba lokuthi abantu abasimanejele izimdola bayakwanisa ukuthi benze into ethembekileyo.
Alo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula ezomnotho, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi usikhwicamfundo Cloud Mararike kasekho. UMararike ube leminyaka yokuzalwa engamachumi ayithoba minombili lambili 82. Ubefundisa ekolijini le-University of Zimbabwe esazakala ngenhlelo zikamabonakude ZTV lapho ayehlaziya indaba zobuntu bama-Afrika. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi amapholisa adinga uncedo olungaphathisa ukuveza izihlobo zomuntu otholakale efile emgwaqweni wekhwekhwe usiya eHarare. Amapholisa athi isidumbu ngesomuntu oleminyaka ephakathi kwengamachumi amabili kusiya kumachumi amabili lanhlanu, njalo wayegqoke isikipa esilemizila ebomvu elamanxeba ekhanda. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salubona, salubona ku-Studio 7, igama ngusimayodwa Manyenyeza. Hayi, siyalizwa basakazi njengoba likhuluma konke likutshoyo sikulalele. Into yasekhaya bafowethu eyinkinga ngoba laba bantu bezanupiefu bayala ukuthi yiwo abesisi bona bathi yiwo. So uqiniso kahle kahle lilo elipheleleyo, kunzima ukuthi lithole ngoba amaphoyisa wona ngokwawo asaphothana lezanupiefu. So le nto izosuper vele kakhulu futhi ukuthi ipolisi ngangabantu abama lo mphakathi. Nani kwiso siyalithola manje amaphoyisa sabahamba nezanupiefu. So iqiniso ngeke safa salithola entweni le abayikhulumayo. Ngiyabonga ku-Studio 7, qhubekani phambili ngomsebenzi madoda. Lokho lesiyadisa konke okwenzakalayo kube njalo phambili empilweni. Nokwenxaye sizothula sithole ingxazelo yokuthi sixazulule inkinga zakithi. Yazi ibizo lakithi ngathi yathola abantu abakwazi ukuliphatha ngendlela efaneleyo. Ngakasikho lala eMzansi, ngasizihlalele kithi. Ngiyabonga basakazi.
Sithandekayo into emayi eyisimayi ukuthi hayi into kama-blessing ebuhlungu, hayi buhlungu ukuthi kathi manje nxa kuyikuthi izanupiefu ayisiyo emzini wabo ukuthi akhalelwe khona besekubalelelwane besabeliselwane abantu kuyini kathi vele khonokho shuwa shuwa asesaba siyathuthumela shuwa haya amhlaba somubi shuze ubone ukuthi vele yikho lezigebengu lazo sesenza emathanda ngoba vele babondla khona ngale vele phezulu layo uhulumende wenza into ezinto kubulala ezinto kangako akwesabi sisesabela abasakazi bami sesaba sihlezi nje le makhaya uzisesaba inganti wonele omunye umuntu ukuthi inganti ulecala komunye umuntu omoneleyo kunzima kunzima abasakazi bami lo
elinjani ku-Studio 7 siyalibingelela hhayi thina siyaphila hhayi ukuxokozela lokho kukhona vele uyabona ma izanupiefu ingaphumanga embusweni vele ukuxokozela akusoze kwafakwa phela eZimbabwe ngoba vele ibandla leZANU-PF ngelodlame kusukusela vele kuma 1980s. Udlame baluqala ngesikhathi seGugura Hunde. Ngaleso sikhathi abantu beMashonaland babengakubona ukuthi khona iZANU ilokubulala ilodlame ilokubulala. Kade sikhona bekubona kahle kade ngoba iZANU kade sayisakhethi ukuthi either ngabantu beMashonaland kumbe ngabe eMathebeleland isivuna konke as long ma ungayisupport. Kuvele so ngitsho njalo ngithi uma iZANU-PF ingaphumanga vele udlame alusozelafa lwaphela ngoba bayabona ukuthi abantu abasabasekeli and kasababathandi so sebesebenzisa udlame ngokwethu sefa. Okunjalo mina ngithi hayi imvuli yeZimbabwe maka ivote ikhiphe iZANU-PF ngoba bangesaba ukuthi baze bazabulawa obviously vele ukudubeka ngeke kuphele eZimbabwe. So ukudubeka ukuze kuphele ukuthi sivote ngobuningi sonke sikhiphe iZANU-PF iphume embusweni then kungene upresident ozabakwazi ukulinganisa ama-human rights abekwazi umile omunye ulelungelo njalo abekwazi lathi thina abantu beMathebelelendi kasisalelanga emuva. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani Studio 7 labalaleli. Mina umbono wami engilawo ngokuxokozela okwenzeka eZimbabwe, ngibona sengathi iZANU-PF ilesandla ekufeni kuka-Ali uMobhlisi. Ngicabanga ukuthi iZANU-PF futhi angicabangi iZANU-PF ilesandla. Njalo iZANU-PF ikubona mhlophe ukuthi 2023 emavotini izodliwa akula lutho ezoluthola. Yikho okwenza ukuthi ihliqale ukuthumba abantu ibulala abantu. Ilesandla iZANU-PF ngoba angithi bona babakwazi before ukuthi uthethwe i-boyfriend yakhe leyo why bengazange bahle bamdinga very fast ngaleso sikhathi kodwa bahlalela lokho ebethi i-boyfriend yami kodwa besebenzise omunye umuntu ukuthi abulale lo u-Ali. So iZANU-PF inesandla ezimpeni zonke lezi, yikho libona isenze nje ibulala abantu icatshisa abantu iyazi ukuthi ngo-2023 akulanto ezoyithola ivele izodliwa. So ngo-2023 umbono wami ngiwubonayo kuzofa abantu abaningi kakhulu isidliwa iZANU-PF kuzofa abantu abaningi kakhulu kakhulu kakhulu. 2023 nje isibonelo sokuthi 2023 kuzofa abantu abaningi kakhulu kakhulu iZANU-PF ngoba izodliwa akula lutho ezoluthola izodliwa. Okhulumayo Nkomo ngibuya eLupane esigabeni saseKana loba eJabiwa ngokusebenza ngisebenzile eGoli kwele South Africa. Yabona
salibonani, salibonani Studio 7. Ngiyalibingelela lonke balandeli baka Studio 7. Enangilohlupho kustudio 7 ngendaba yesikolo sabo sikhobokhobo. Kulomunye wake wethula indaba yesikolo sikhobokhobo enkayi primary kodwa kazange limuzwisise. Tungameli labo Gandhi akhe likuzwisise lokho kuyini. Kuyaqhubeka kuyaphambili ke lisidingele umphathi wenkayi bana isikolo abadala badivided ngo-headmaster wakosikhobokhobo uzenzela umathanda. Akunamuntu ongaba le 20 years esesikolo esiyi-1 ehluleka ukusilungisa khona zasilungisa mhlakabani. Useyisakhamizi nje abantwana usefundisa abantwana babangani bakhe ibasebenzela amafefu. Siyacela Studio 7 yethi silalele lathi sidlulisele sithembelini akele sidlulisele imilayelo le. Sitsho ukuthi kumbe u-headmaster exotshwe kodwa sicela etshintshe isikolo ngoba usesifulele isikolo. Kuyatshaya abantwana besikolo kathesi kuleyinye indaba eripotwe kuma-CPC kodwa bazahlala phezu kwayo ngoba bengabantu bemesaba. Osobhuku silaba sebehlala esikolo abanathamakiye abakhangele isikolo sidilika kodwa ngabalandlela ulanyawo abaluthathayo ngenxa yokubana banatha khona ngalama. Cela lisedlulisele leyi ndaba. Ngikhuluma kathesi ngiseHarare bengisekhaya amalanga amabili lawa adlulileyo. Ngiyacela sikolo sidluliseleni Studio 7 sithembelina yini elijayele ukusidlulisela imibiko ehluphayo. Isikolo sadilika ngomuntu oyi-1 lapha aphume enkaya emahofisini bez
bazibonela isifundo sabo sokuba ukuthi sinja impendulo bazayizuza bona yabo
yasermona sermona kusithethe 7 sermona bonke nonke basaba 67 abalaleli bonke ayisukuhlo kulo dadethu sidele ngibathu blessing lo yesuhlo so isicela nje umthetho ke kube nesandle siqinile kulezi ndaba ezinje lezindaba ezinje isikhala sonke nje sihlobo sikablessing lo and kubuhlungu ukufo kunjalo so ufo kunye wasemaphathi kanje so hhayi naloko kuthi madoda abayenza lokhu asiyeke nikhuba lo siyeke nikhuba lo so ngiyabonga-ke ngiyabonga-ke kulokho
salibonani basakazi be-studio 7 ngiyalibingelela mina ngilapha endaweni yasekutswana simangalisa izinto ezenzakala ekhaya shuwa abalandeli be-CCC sebebotshiwe phezu kokuthi bebezama ukuvikela umsindo abalandeli be-ZANU-PF bebeya bexotsha abantu esililweni behleka abantu but i-ZANU-PF ngenxa yokuthi iyasebenzisa amapholisa noma nje ogawule beyala bafika bona babopha be-CCC bachiya be-ZANU-PF abayenza umsindo akulandaba sokukhangele kham 2023 sifuna ukukukhipha kwi-ZANU lokhu yabela yona ingunga ezizikhala kakhulu sizadabuka abantu ababanga isidumba abantu abahleke emfeni abantu abazovusa umsindo emfeni kuzibona abantu be-ZANU-PF abasakwananga sebefuna ukubamba umbuso ngodlame behlukumeza abantu but unkulunkulu kasosithuthu gidanini ligiye bantu be-ZANU-PF otherwise sokungumbuso wokugcina wona lowo ngiyabona
zanibonani zanibonani bantu bakhethile njani ngezindawo ngezindawo kudizisisizi le nto enziwa ngomnankakho elizweni kambe umnankakho ebulala umuntu ajike futhi ayehlasela labo bantu abakhalayo abantu abafelweyo ajike futhi ayebahlasela futhi phezu kobubi lobu abenzileyo kodwa umnankakho laba angicabanga ukuthi khona le nto bazayenza behlale bephumelele kodwa abanye abantu amagazi abo azovuka ezilweni basozilwela abantu banabo umnankakho sebebulela abantu kakhulu kabasayisabi yikubona nje sebesiyahlasela lalapho kungamelanga bayehlasela khona ezimfeni angike ukuthi ubulele umuntu ujike futhi uyemhlasela futhi ungombuleleyo lowo muntu hhayi kodwa into yabomnankakho yazi labo abantu abasayisabi ngempela bebulela umuntu bajike futhi bayilwisa labo bantu abakhalayo njengale nto abayenzayo le kodwa le-ZANU-PF le hayi
injani i-studio 7 hayi mina ngiyaphila likhuluma lo Godini Moyo ngokuhlala la e-South Africa ngiwe ngithanda ukuthi lami ngifake umbono ebantwini bakithi abathi njengalokhu okwenzakala ekhaya njengoba abantu bethunjwa betholakale sebebuliwe laba abathi bayesaba ukuthi singavota siyaphambi mina into ebengiyithanda ukuthi asivoteni sidinge iphathi ezosiphatha kahle ezosicabangela lathi thi singabantu ezosihlonipha ukuze lathi sithole inkululeko ngoba sazi sithi siyesaba ukuthi sivote kodwa okusala i-ZANU-PF izayala lokhu isesihlalweni lokhu isihlukumeza siyaphansi so asiqongeni izibindi bantu bakithi sivoteni sikhiphe le iphathi esihlukuluza kabuhlungu kanje
lawo-ke bekungamazwi enu linabalaleli bethu angelani lokwenza le-studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ilizwe leMelika lizananza ikhefu lokukhululwa ebugqilini islavery ngomvulo. Leli langa elithiwa Juneteenth liqakathekile kwabensundu ngoba ngomnyaka ka-1865 mhla ziku-19 ngoNhlangula kwethulwa umbiko othi izigqili ezedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 250,000 abantu abensundu sebekhululwe eTexas okwahle kwaba lilanga lokunanza ukukhululwa kwabensundu ebugqilini elizweni lonke jikelele leMelika. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika umnumzana Busani Ntini ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uma ngibheka namhlanje ukuthi abantu abamnyama bahleli njani, baphethwe njani, balamalungelo anjani, ngibona ngani ilanga leli yebo liqakathekile kodwa kuningi okusadingakala ukuthi kwenzakale. Siyabona ukuthi ubandlululo luyaqhubeka luyaphambili, njalo siyabona isikhathi esiningi abantu abamnyama bebulawa ngamapholisa. Yona into kuthiwa i-discrimination ikhona, ungakhangela lasemsebenzini kumbe indawo eziningi kumbe i-housing kumbe i-banking kumbe kuyinilani kuba lo bandlululo olukhona. uma sibheka amakhampani amaningi asekhangela lokho okuthiwa yi-diversity, equity and inclusion, bayabheka kakhulu, bayazama ukuthi abantu abanyama bebe ngabantu abazizwa besamukelwa lapho abasebenza khona, lalapho nje abadlalela khona. So hayi, ilanga lona liqakathekile, kodwa kuningi okusafuna ukwenzakala.
Ungathi ngokubona kwakho abensundu baphathwa njani? Balokhu bebandlululwa yini?
Ngombono wami angiboni bebaningi abakhethayo ukuthi behlale belokhu bedubeka. Okwenzakalayo ngabantu abamnyama abaningi ukuthi bayabe bengela foundation yokuthi iqale impilo. Nxa ukhokho wadubeka, ukhulu wadubeka, ubaba wadubeka, kusuka kube nzima ukuthi wena ku-generation okiyo uzame ukuthi uphucuke. So esikhathini esiningi, yebo, bakhona abanye abakhethayo ukuthi bekele uye ezikolo, ngoba izikolo lapha zi-free, kodwa ungakhangela imbangela yokuthi indaba bengahambe ezikolo, uzabona ukuthi kukhona okunye okukhona okwenza laba abantu bengahambe ezikolo, begcine belokhu bedubeka, bephila ngokucela imali ku-government, belokhu befidwa i-government, bephizwa indlu i-government. Kodwa hayi, khona wona amathuba akhona nxa umuntu ezimisela ukuthi abambe lapha lalapha, amathuba akhona kakhulu. Siyabona kuma-sports, ama-sports amaningi kulabantu abamnyama abenza ama-million lama-million.
Siyabonga mnumzana Busani Ntini. Esidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, igama ngu-Chris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo ekuseni.